ukwazi ukudlalela kephusuphuna ukutshela ukuthi udlalela into engaba khona noma ngathi njengoba sihlala sikhuluma nje ukuthi ingane amaphathana la amanyana la ama-opposition babesezodlalela bebodwa bona bodwa kodwa but uma belamanye amaphathi-ke bahaba nodlalela udlalela luba khona kephusu kwesi sikhathi nxa kuthe izinto ngoba kushiya ngokuthi umunye wakhona uhambe njani endaweni eyenzakalayo njengokuthi kathi singasikhangelayo kathi kusendaweni zokhetha abanye abantu bayashiya kwezindawo kube lokuprovokana ukuwaprovokana kwabase kusuba lodlakela abantu kuyatholakala kona kushiya ngokuthi abantu bona ubukhokheli bona bubamba njani izinto ezinjengalezo nokuthi bathiba njani abantu entweni ezikuthi bengayenzi into zodlakela udlakela kuthiphisana ukwasho ukuthi kumbeki kwenziwa ngabantu bezanu p f ukuthi hhayi idlakela lenziwa yati even opposition bayenza udlakela olumahalisayo udlakela ukugcwela indawo yonke lezi hayi so into yokuthi kumbekenziwa ngabantu bezanu p f kuphela abantu ama-parties wonke enje ikakhulu njeye-opposition nale esikhuluma ngayo ilo dlakelo liyolakhona lwenzakala ngaphakathi kwabo kungasho lokuthi babekwenza behlenzela amanye amaphathi wathi mo nxa sebehlangana namanye amaphathi lapho kule-province
ye kodwa-ke nxa sikhangela sibili sijula babagawule siyabona ukuthi abantu bacabangela ukuthi vele abantu bezanu p f yibo abamemethekisa udlakela lonke lolo kuyini okwezithi abantu bethi ngabantu bezanu
hayi ukuthi nje abantu laba bafuna ukuthi nxa sokuthiwa ukhetho soludlulile ethi sike sikhuluma kulodlakela ukuthethwa lohambanga kuhle bazame ukuthi babe lento eyibambekayo kithi sebasala beyibambile but mana ngitshele gips nakathi sikhuluma sindisemadebeleland region na angaze ngizokuthiwa kulo muntu ochayiwe laphana kulo muntu othe kathi esikhulumaposi abantu bayazikhankasela bayazibhodela bazenzela intando yabo bayenza umsebenzi wabo bekhululekile ukudlakela lokho sikuzwa njengokukhuluma nje ukuthi endaweni enje kwenzakale khona kodwa kwenzakaleni asingeleni sijule kakhulu amapholisa ayenza umsebenzi wabo kucubungula ukuthi athi ubani oyenza kuyini okwenzakaleyo kwaze kwayenzakala udlakela lolo ngoba abanye abantu ngithithi ba okunye omumo lo ngumumo owenziwa ngabomu ukuthi at the end of the day abantu bakhuluma ngokuthi ye izanu p f yenza udlakela izanu p f yenza udlakela mina ngiyala ukuthi udlakela lungaba khona kodwa lubangelwa yini udlakela lololo yikho sibenza ukudingisisa amapholisa abe yiwacubungulayo indaba ezinjengazenezizodlakela.